Iningi lezakhamizi zesiphilisigo north eGwanda zivuka emadabuka kusa ukuze ziyefolela amanzi esikotho ngoba engaphumi empompini zamanzi ezindlini. Itanka lamanzi lileminyaka ethile lisakhiwa kodwa kuze kube lalamuhla kalikaqali ukusebenza. Ukuswelakala kwamanzi lokhu kwesatshelwa ukuba kulakho kudala kumemetheka kwemikhuhlane yohudo ngoba izakhamizi zizincede egangeni kude busuku zisebenzisa amabhakede lapho ziphathekile. Esinye salezi zakhamizi ezivukele ukuya kukha amanzi esikotho namhlanje unkosazana Theminkosi Nyoni uthi uzulu ikakhulu abantwana basengozini yokuhlaselwa yimikhuhlane yohudo.
Oh, abona sezizokha isikotho sengisibasela plus and iproblem esihlangana layo kakhulu ngokuthi nje nxa kungela manzi abantu bayaganga nje sasizekezinto ezisegangeni bayenze ingcekeza sizekezindlu.
Omunye okhale ngodubo lwamanzi ngunkosazana Jennifer Mpofu othe sebeze bebanjwa ngamandla okuzinceda egangeni ngoba bengenelisi ukusebenzisa izambuzi kungela manzi.
Vele njenge-Spitz North amanzi asiwazi kwezinye izikhathi vele lamathoyilethi athe sebalendoda basivalele amathoyilethi asangena amathoyilethi silunywa zinyoka emagangeni ngale zigcwalisa iganga ngamakaka. Amanzi please, vela uphileyo ngelamanzi ngcono kube kungenamagesi kodwa amanzi ekhona. Cela lisilungisele indaba yamanzi please.
Umnumzana bekezela amadumafuzwayo unobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi eGwanda Residents Association uthi sebeze becabanga ukukhweza udaba lweGwanda lokuswelakala kwamanzi edalela ephalamende ngoba umasipala sehlulekile ukululungisisa lolu daba. Ethi njalo umasipala wenza iphutha ngokuvumela uzulu ukuthi ahlale kwezinye indawo ezingelampompi zokuhambisa ingcekeza.
Okwakhathesi vele besesikustage ukuthi sibhale i-petition esiyithumela ePhalamenti la kuminister we-local government ngoba sathenjisa ukuthi isanka leli nxa seliphele iproblem yamanzi yonke izaphela but isanka kalifuni ukuphela la manje lokhu esililindile and akucini ngamanzi kuphela ezinye izindlu ezikhona ngala zilamasuwa layini. So abantu basebesebenzisa iganga bejikela amaphepha idoti indawo yonke esuka ezindlini emathoyilethi.
Umqondisi wedolobho leGwanda unkosazana Priscilla Nkala uthi kukhona okusasilela ukuze itanka lamanzi liqale ukusebenza.
Sesayenza iproject ngoba nokutshintsha kwama-prizes wama-pipes so that siye singananzelela ukuthi ama-prizes ento zokwakha landana kakhwela. So khonokhona lakho kuya-affect iproject in the sense that engxeni liyabe libhajethini nenye imali but uthola ukuthi la amanye ama-other expenses engezelela iprize. Yabezwela ukuthi ingxenye kule ndaba ye-forex nje ukuthi it's a problem everywhere kuma-project ithi engxeni kunye labe ingafuna ukuthenga phandle but ingakhona ukuthenga nje ukuthi i-forex iyashota when you fail.
Udubo lwamanzi emzini we-Spitzkop luza ngesikhathi ukhulumende exwayisa uzulu ukuthi ahlale ehlanzekile ukuze enqabele imikhuhlane yohudo lwe-cholera loba i-typhoid ngokuhlala egeza izandla lapho ethe wasebenzisa isambuzi. Ngaphandle kokuswelakala kwamanzi leli lokithi selile minyaka lingelamagesi osekudala ukwanda kwezigebengu kulindawo. Abakha izindlu kulindawo bathi bayathenga amanzi okwakhisa kwezinye indawo okubafaka kwezinye iy'ndleko abayabe bengazikhangelelanga. Idolobho leGwanda libhekane lokusilela kwemali njalo lithi lokhu kubangelwa yikuthi izakhamizi azibhadala imithelo okudala ukuthi kube nzima ukufeza inhlelo zikamasipala. Ngingu-Albert Ncube owendaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.